Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ku Studio 7 ngesonto mhlaka 21 kuzibandlela 2024 ngoGift Dube. Endabeni zethu namhlanje.
So kulama members of parliament afunwa yizanu lomnangako. Iparliament ayisese indlu lapho kulungiswa khona umthetho ngabamele uzulu.
Ibandla le Citizens Coalition for Change lithi kuyaya ngisa kwenziwa libandla lezanu PF lemthetho andaba. Evimbe abe-CCC abafisa kungena kukhetho lwama-elections. Kodwa ibandla le-ZANU-PF lithi imithetho ndaba ilandela imithetho yelizwe. Zalethulela ezabatsha lezokholo lwesiKristu. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Ibandla le-Citizens Coalition for Change lithi kuyayangisa okwenziwa libandla le-ZANU-PF lemithetho ndaba evimbe abakubandla le-CCC abafisa ukungena kukhetho lwama-elections oluzayo. Lithi kusobala ukuba urhulumente weZimbabwe kafuni umbuso kaZulu. Kusanda kuvinjwa uMnumzana Amos Chibaya labanye bakhe abaxotshiswa edale lepalamende uMnumzana Senkezo Cabango. UMnumzana Prince Dubeko Sibanda wayemele iBinga North edale lepalamende wavinjwa ukuba angene kukhetho lwama-by-elections nyakenye. Uthi akumangalisi okwenziwa yimthethwandaba.
Lokhu osokusenzakele khathesi sokuyenze ukuthi ke ama-arms of the state womathathu wonke abele illegitimacy. Kasatshengisi ukuthi a-operator okusemthethweni kumbe okusentandweni yabantu. Kasela mandate kaZulu. UZulu akasela confidence kiyo. Ngiza kutsho ngithi ukhangele ukuthi parliament kathesi kulama-imposed members of parliament. Akusela ama-members of parliament ayiwo afunwe ngabantu. So kulama members of parliament afunwa yizanu lomnangako. Iparliament ayisese indlu lapho kulungiswa khona umthetho ngabamele uZulu. So kuyindlu yokulungisa umthetho ngabamele umnangako. Now ungakhangela lakho singayangena la ku judiciary uzananzelela ukuthi izehlakalo zonke lezi ezenzakeleyo zilulazile ijudiciary. Kukhangela ukuthi khona asiqaleni ngathi singakakhulumi even i-recall yakhona yona leyo recall indlela incwadi ezamukelwa ngazo e-parliament kanye la ku-Ministry of Local Government kusobala ukuthi kulento eyayivele ihleliwe kwaba lokuvumelana kulezano phakathi kusobala ukuthi uChabangu kasilutho ku-CCC and akula muntu ongakwaziyo lokho. But uthi uthole amakhoti ethaya amlalela, uthi uthole ospeaker labo-president besinethi besithi bayamlalela. Uthengisela ukuthi le yinto eyahlala phansi yahlelwa ngoba asonto esemthethweni.
Kodwa ibandla leZANU-PF kodwa liyakuphika lokho baba Sibanda. IZANU lithi
hayi, iZANU-PF zwana ngutshele Dube. UChabangu khathesi ukupayroll uyaholiswa, uhola 10,000 ngenyanga.
Kulobu bufakazi khonapho?
Hayi, kayi pay slippers ngeke sayithola, but bonke abasebenza laye baza kutshela ukuthi uyahola khathesi uChabangu ukupay njalo uyathola lama allowances lama fuel le everything. UChabangu uthengelwe imota emhlophe iFortuner, lokho kulobufakazi ikhona iyahamba ngayo khathesi. Akala capacity yokuthi athenge iFortuner uChabangu. UChabangu akala capacity yokubhadala amagqwetha. Yikho igqwetha likamnankabha kusiba yilo eliyamela. Into esobala le things profit.
So manje ilizwe liyangaphi nxa kunje?
Ilizwe lapho eliyakhona khathesi mbona ngani selisiya lapho okuyayenza khona ukuthi abantu bemelane layo iZANU-PF. Ngoba iproblem esikhona ukuthi phakathina kwama communities wonke akusela kuthokoza abantu kabasela qinisa ukuthi pho iphilo impilo iyangapi. Now alingeke laba lilizwe lokuthi ama passport office every day uhlala ugcwele because abantu bafuna ukubaleka elizweni labo. Akula lizwe elinjalo, akula lizwe elake lama ngaleyo ndlela. So ke ngokubona kwami ke lapho sokuyiwa khona sokusobala ukuthi izalo PF isakholelwa phakathina kwama elections ukhetho kibo ngakusese into abayihloniphayo ngoba umuntu angahambe evote ivote yakhe kusasa bona bezalo bayakwazi ukuthi bay disqualify bayakwazi ukuthi bethe alright sesirecall umuntu wena lo wamvotelayo njalo asamvumeli ukuthi angene kanti asiwo makoti afanayo esathi sithina sihambe emakoti before 23 August siya ukuthi kumiswe ama double candidates ayefakwe nguchaba ngokubulawayo kwakubona kwabanjani anti kwahanjwa kuma elections lama double candidates khathesi sokuthiwa kusela kusavunyelwa ama double candidates ngasebefuna ukunika uchabangu ibandla labunjwa ngabanye
lo ngumnumzana Prince Dubeko Sibanda oyemele iBhinga North eDelele Parliamente bexoxa le studio 7 eseBhinga kodwa umnumzana Malaki Nkomo webandla lezanu PF uyakuphika lokho
na ukukhangeleyo ukuthi ilizwe lethu landela iconstitution yeZimbabwe ukuthi kuze kungene eParliament umuntu ukuthi azakale ukuthi kuze eParliament kubana abe ehambe kuyiphi iprocess. So ngaleyo ndlela thina singeke sichuma labantu ukuthi kade bezawina kumbe kade bezaphisathi iqiniso silaziyo ukuthi iZanu PF iphathi yabantu ivele izanqeka kuleli khetho lokuyayo.
Ye kodwa kulabanye abantu abathi kuvinjwa kwabantu be-CCC ngumthethwandaba kuveza ukuthi ibandla le-ZANU PF lidonsa ndawonye le mthethwandaba kambe ngabe liqiniso kono
lawa angamandla umthethwandaba uzimele wodwa i-ZANU PF ibandla njengamanye amabandla asilawuli lutho asikhulumi lutho thina silandela imithetho eyabifakeli lizwe njalo nje urhulumente yena kunemithetho ayilandelayo njengorhulumente ekhona i-ZANU PF ima uma sokuphele ama-elections lapha kube sokubunjwa uhulumende sokulandela ingatha zonke zokubusa ezikhona so uthe singathi thina iZANU PF kulolu khetho ibe namaye lesandla kumbe yathi mthini hhayi kukho thina sikuvuni esikwaziyo yikuthi umthethwandaba yiwo osuke wafaka isinqumo indaba ihambe emakhoti ayibuyanga kuZANU PF ihambe emakhoti so isinqumo sonke sivele ngapha kuvele kumthethwandaba thina asikho ndawo lapha
ye kodwa indaba uhlala kuvinjwa abantu laba ngani into ezifanayo phela sonke isikhathi
asiye sithi ukuvinjwa ngumthetho usosangithi umthetho wabo sithi angithi lapha laba bantu baxabana bebodwa ngale njenge-CCC thina iZANU PF asingeni ndawo okuyabe sengena ngurhulumende lapha ababebesezihlalweni ukuthi lokhu khaniswa njani lokhu khaniswa njani even iparliament ukuthi umuntu ahlale eparliament kungokusitho i-political party okuyo yona ithini so lezi zinto zabo abazibanga bekhona ngalo uma sezithe zafika eparliament sofanele ispeaker of parliament amemezele ukhetho angeke ayali ngoba umthetho wabo usitho ukuthi uma ibanze epresident selathi lokhu umuntu asimazi asampuni eparliament wena uphinde uwuphendise njani kusemi party yena leyo emkhiphileyo uyabona kuseziinto siwazie segcekeni nto omunye umuntu uyafanta amazeutha umthetho uthi uphinde uphenduke wena uphikisane lomthetho thina iZANU PF sase singasekho la kuyabe sekungumthetho olawulayo
umnumzana Maleki Nkomo ukubandla leZANU PF wexoxa le-studio 7 esefilabhosi siphinde saxoxa ngodaba lolu lo mnumzana Kalipani Mpukeni isikhulumeli sikamnumzana Sengezo Jabangu othi ungunobhala jikelele webandla le-CCC.
Hayi, angikwazi lokho and I think isikhathi eziningi sephumile esikhuluma yena ukuthi akuyena iZANU akasebenzisani leZANU and ngeke afa asebenzisana leZANU ngingaphiwanga ubufakazi ukuthi nampu ubufakazi ngizothina kukho kunye engingakutsho kumele ukuthi ngimkholwe lokho akutshoyo I think lapho kuqakathekile ukuthi siqhubeke nge-system esebenza umhlaba wonke ukuthi umuntu angafaka i-accusation kumele ayibheke apho phela i-accusation ukuvela umuntu aphongwenza i-accusation ngomuntu bese sithi emntwini lo zigeze wena i-system ingasebenza kanjalo umhlaba usoze ukwazi ukuthi uqhubeke ngendlela esikwazi ngakhona esikwaziyo ukuthi ungakhuluma ngomuntu yathi nansi proof and then umuntu lo bese sithi ke anjani akwazi ukuthi aziphendulele kodwa into engayikhuluma laye wakhuluma khonoke intwa okukhuluma public ukuthi yena uyisigoga nje manje ngenxa yokulwa lezana akaziboni ezofa wajoin izana owasebenzisana lezana.
Lo umnumzana Kalipani Mpukeni isikhulumele sikamnumzana Sengezo Jabangu obekhuluma le Studio 7 ekoBulawayo. Singangeni kusigaba esilandelayo sike sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Abezindaba abe-Associated Press babika ukuba ibutho lakwale Ukraine selibulele amasosha akwale Russia afika phose inkulungwane ezingamakhulu amane 376,000 kusukela ngesikhathi ele Russia lihlasela ele Ukraine. Abaphathintambo besigaba seGaza Strip bathi sekubulewe abantu abafika phose inkulungwane ezingamajumi amahlanu nanhlanu 25,200 selokhu kwaqhamuka impi nyakenye phakathi kweHamas ne-Israel. Sike sizwe ezamasiko. Namhla sixoxa le nyanga enkulu uDavid Mhabinyana Ngwenya. Sixoxa ngalokhu ke okuthiwa yikuphungelana ijoyi. Ye, ukuphungelana ijoyi kutshoni? Baba Ngwenya, siyabamukela kuhlela.
Hayi, ngiyabonga. Ukufungelana ijoyi kuyabe kusenziwa ngabantu abazalanayo. Atsho ukuthi bani ungaphinde ungikhulumise. Dalwana la ethi ungangikhulumise. Ngalokho ngekutsho ukuthi sebefungelene. Bengafungelana benze njalo. Ezulwini kuyabhalwa ukuthi bafungelene laba bantu. Abasakhulumisani baze bayekhulumisana umlotha.
Ye, khonokho ke
kukhulumisana umlotha. Abantu abadala beqamula lelo joy ukuthi lingabulali umuntu.
Ye, ijoy lelo liqamula njani?
Ngabe qamula ijoy siyathatha inyama yosiwe yenziwe umhwabha. Omunye abe ngale komnyango, omunye abe ngaphakathi komnyango. Ebegqinyelwa ngoloya lokaqhumela angaqhuma adle ephandle lola yadle aphumele lokho betshintshana inyama leyami ziyephela.
Ye.
Sebeliqumile.
Ye, nxa kulungiswa kuvele kuqala ngaphi kusiya ngaphi? Ngibona okuqalayo ukuthi asilungiseni lokho.
Angithi yomakhuluma kuqala ngoyoqalisayo uthi lalo omunye kwafungelwayo naye uselandela sebesidla-ke bonke bengadla bonke sokuthathwa umlotha sebegeza izandla njengophilato egwetshwa uYesu ukuthi kabulawe.
Singathi-ke umuntu omlandayo lo wafungayo ngubani? Kaswa mbani khonokho?
Ophungayo angithi nguye obaqamulela ijoyi kakukhethi ukuthi uwumuntu onjani ingenxa ekwazi ukubalamulela uyabalamulela.
Ye, kujala ukuthi balamulelwe umuntu onjani? Ye, umuntu onjani obalamulelayo?
Nxa engumuntu ongusiwaluwalu okwaziyo loba umuntu omdala ongasiyo nyanga okwaziyo ukuthi ijoyi lilalulwa njani kuyenziwa khona lokho ngoba phakathi emakhaya bakhona abantu abavele besaziwa ukuthi nxa kufiwe bayakhipha abantu endlini.
Ye, kodwa kusakhona yini khonokho ufungelana ijoyi? Kukhona?
Ye, kukhona ebantwini abaningi, kukhona. Ye, kodwa nxabe elingezwanga njalo liyabulala ngujuqu. Ngaphoke ukukhulumisana nje bahlekelane, hhayi kalitshoni, omunye wabe ngafanga.
Chasisa khonapho baba.
Angithi nxa bequmile benza njalo lo onguyo owakhawusilisayo ijoyele liyana akudingi ukuthi azeke yinyanga uyabe ngumuntu omdala owaziyo ngezinto zamasiko ukuthi kwenziwa njani nokukhipha abantu endlini nxa besiyelwe besiyageziswa uyabe ngumuntu onjalo umuntu omdala owaziyo ngamasiko ayisiyonto eyenziwa ngabe-tshetshi ukuthi siyathandaza isiko waluthandazelwa.
Hayi, siyabonga kakhulu baba Ngwenya, ungadumela kusasa baba. Wamanje sokuyisikhathi sezokholo lwesiKristu.
Siyahlangana zihlobo ezithandekayo kuhlelo vuselela umoya. igama nguntungami linkumo. Namhlanje silomfundisi Thandeko Zintimkandla. Usiphatheleni mfundisi.
Salibonani, salibonani bazalwane abathandekayo enkosini kundawana lapho elingabe likhona. Siyahlana njalo kulo hlelo lolu olokuvuselela umoya. Siyovuselela nje senyangeni yokuqala yomnyaka ka-2024. Siyabonga-ke namhlanje sizakhumbuzana ngelizwi lenkosi elitholakala encwadini ngokuloba kukaLuka isahluko sesithupha indima yeshumi lanye. Luke chapter 6 verse 10 sisiya ku-11 kufundeka kanje. Esebaqalazile bonke wathi kuye, yelula isandla sakho, wenze njalo ke saye saphiliswa isandla sakhe. Verse 11, base begcwala uhlanya bakhuluma bodwa ngokuthi bangamenze njani uJesu. Laba-ke izixuku okuhlangela abaFarisi labo bonke abantu ababekhona, ungayibala ngaphezulu ngalo uzayafica ukuthi kwakulamabutho, kwakulabathelisi, kwakulabafarisi, bonke abantu nje babekhona ngoba wayekhuluma ezixukwini. Wasezohlangana-ke engena ethempelini wabona umuntu wayelisandla esesithwabheni. Ngenye indlela isandla lesenza sithwabheni kwakumele silunge kuze umuntu abe lokuphila okufanana lokwabanye. Into emangalisayo yikuthi abanye lapha ababekhangele ukuthi uJesu uzakwenzani ngalesi sandla, njengoba njalo kwakuyisabatha. AbaJuda babengabantu abakhangele kakhulu ukuthi ngesabatha kwenziwani, njengoba bona babebambe umthetho kaMose ukuthi uzelihlonipha isabatha ungenzi lutho ngalo. Kodwa-ke bakhangela uJesu waze batshengisa ukuthi yena ungaphezu komthetho kaMose, ukuthi into enhle kayilakuthi kunini kungaphi, kayenziwe. Izinto eziphilisa abantu kazingesikhathi langendawo langokucabanga kumuntu. Into eswelekayo ikwenzela umuntu into enhle, kungakhathalekile ukuthi kunini, ungaphi kumbe ungaphi lalowo muntu. Abantu bakhangelele ukubana laba benelisayo babenzele okuhle ngesikhathi leso bedinga lolo ncedo. Lundoda kutsho ukuthi wayesehlale wahlala khonapho baze bamazi labanye mhlawumbe abangazalani laye ukuthi undoda lo ulesandla esikhubazekileyo. Kodwa kulaa nto ababemenzela yona, into ababeyazi ukuthi nxa uJesu esefikile bazabona ukuthi uJesu lo uzakwenzani ngakho, babe sebemethwesa icala lokuphilisa, lokwenzela kuhle lo umuntu ababekwazi ukuthi udinga uncedo, bona bengelalo, bengelandlela zokumsiza. UJesu-ke kuthi wabakhangela wabathalaza ebusweni ngobana wayeke wababuza ngaphezulu. Ungabona uverse 9 ethi, kanti kuhle yini ukwenzela umuntu into enhle kumbe ukumbulala yini? Impendulo yaswelakala. Lapho esibale khona kuthiwa impendulo yaswelakala, uJesu waze wathi kuye, yelula isandla sakho. Uhlupho lwalungekho kulabo ababekhangele uJesu, labo babezenzisa, yibo nje ababengafuni ukuthi umuntu lo asile. Umuntu lo wayedinga uncedo, wayevumba lezandla zombili azisebenzele njengabo bonke abantu. Kodwa laba ababekhangele babesola. Abantu kabayekele ukusola izinto ezisindisa abanye abantu, kanti bona izandla zabo balazo. Unkulunkulu asisize singabi le nhliziyo lengqondo yokulimaza abanye abantu. Asikhulekeni Thixo engcwele, sinike inhliziyo yokuphilisa, ukhuphe inhliziyo yokubulala, inhliziyo yomona. NgoJesu siyakhuleka, amen.
Lolo bekuluhlelo vuselela umoya silomfundisi Thandeko Zintimkandla. Thiyani indlebe kuhlelo lunye ngeviki ezayo. Lilami untungami linkumo.
Siyabakhulu untungami linkomo. Okwamanje sike sizwe ezabatsha.
Siyalamukela kusigaba sabatsha. Igama lami nguTaboka Ncube. Namuhla sixoxa nomnumzana Ben Jermaine Ncube owasungula isibhedlela sabesilisa eseMen's Health Clinic Zimbabwe. Asimzweni elandisa.
Amasevisi esilawo aqalela kuGeneral Men's Health. Yonke into ehluphayo umuntu ekulisa okanye sithola usizo but nawo athwa ngesiwa ama-focus areas sikhayelele izinto ezinjengabo i-rectal dysfunction, premature ejaculation, low sex drive.
Kuyini okwenza ukuthi ucabange ukuthi uqalise isibhedlela esikhangela abantu abesilisa kuphela?
Ngesikhathi sangikhona ubaba wami wayengezwa kuhle and uthi sithole sibili indawo ukuthi simhambise ethole usizo without any challenges. It was very difficult. But when I discovered ukuthi ngesikhathi sona lesana we did have a single men's clinic in Zimbabwe. Yabona ngahamba amanye ama-countries e-South Africa and so forth balazo isibhedlela zama specifically.
Ekuqaliseni isibhedlela lesi kanye lokwenzakala nje nsuku zonke esibhedlela lesi, yibuphi ubunzima elihlangana la?
Ngiqalisa isibhedlela being I was young, bengile 23 years only and bengingela experience or ulwazi in field health, but vision bengilayo. So ukuthola abantu abakade befuna ukusebenza lami, abantu bokungincedisa ukuthi into le ihambe phambili, it was very hard. And even bakathesi abanye abantu ma bengikhayele babe phonge ukuthi hhayi lo umfana omncane ukwazini kalapho akwazi, but mina ngabe yilayo i-vision engilayo ukuthi no izinto kumele zihambe kanje kanje kanje. The second one is batho ngesikhiwa ama-healthcare seeking behaviors. Yabona amadoda amaningi ithi engagula iyamhlupha ukuthi ihambe esibhedlela. Even mina nginje sometimes ma ngingezwa kuhle isibhedlela ngilasho kodwa ukuhamba kwangikhona kuyangihlupha nami. Ukuhlala kwethu njengamadoda next time yabo uzitshela ukuthi ngangcono ngicinisele kuzaba ngcono.
Kusukisela liqala isibhedlela lesi kuze kufike namuhla, sekube le nguquko na eyokwengezeleleka kwabantu abangobaba ababuya bezokwelatshwa?
Ya, ikhona kakhulu. For the first 3 months bekungena noma indoda eyiyoda eyabuya eclinic. By the 6 month mark ikhe sasicelebrate ukuthi asesibone isesingoda amadoda 100, but kathesi on the 1st of February iclinic will be turning 6 years. And as of Katesi, there over 13,000 amadoda.
Sibona lapha ungomunye wabantu abanominethwe ku-40 under 40 Africa. Uzwa njani nge-nomination ile?
I-nomination ayethusa ngoba usually ma ngiyenzela umsebenzi wami ngabe ngingakwazi ukuthi kunabantu abaningi abawubonayo abananzelelayo ukuthi ngiyenzani.
Kusigaba sabatsha namuhla besixoxa lomnumzana Ben Ncube owasungula isibhedlela sabesilisa eseMen's Clinic. Asihlanganeni ngesikhathi esifanayo ngeviki ezayo. Olivalelisayo nguTaboka Ncube.
Le yiStudio 7 nesakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eWashington. Wezemidlalo. Emidlalweni ye-Africa Cup of Nations edlalelwa kwele Ivory Coast, amaqembu avuka isiwa lamanye asephumelela ukuya kuhlandla lesibili lama-knockout stages. Emidlalweni edlalwe namuhla, iqembu le-Morocco libe ngutshiki lobhanqa 1-1 lele-DRC. Ele-Zambia lidlala khona manje lele-Tanzania elikhokhela 1-0. Ujaha we-Zambia uKabwe usenikwe i-red card. Weza Jesus Banda usipha okulandelayo.
Namhla ngo-10 ebusuku iqembu le-South Africa labafana bafana eliphansi kungalane ka-Group E ku-AFCON lonyaka lingilandele le-Namibia Brave Warriors yona engesibili kulingalane. Uthinashe Moyo uthi izanqoba ibafana bafana.
Imithi yanamuhla abafana bafana yawina. Bafana bafana yawina. Kwezinye ngemboni yama-games ayidlala. Hayi, iyadlala sibili okuzwayo. AFCON vele ayikho. Ibafana bafana yawina.
ingayithatha AFCON.
Hayi ayithatha.
UFamous Dube ohlala kobulawayo uthi kuzaba nzima ukuthi iqembu lamazwe eNingizimu Afrika athathe inkezo yeAFCON.
Hayi indlala yeAFCON hayi. Based on the results at AFCON ekwenzakala ngibona ingani ha yekuhard ukuthi any team from Southern Africa to win these games because yesterday I was watching this team Burkina Faso the way they were performing and other players on the Northern Africa Pepe and other players they are playing very well so in Morocco based on what it has done on the World Cup I think even South Africa today might lose.
Kusasa kule mdlalo yokugcina kuhlandlala uqala yemdlalo yeAFCON eleGuinea-Bissau linqilana leNigeria, Equatorial Guinea lalo lishana leIvory Coast, iMozambique izanqilana leGhana, njalo Cape Verde eChaya eziwayo idlala leGibhithe. Umbusi Sibanda laye ohlala kobulawayo ufisela iMozambique inhlandla enkulu.
Kulo mdlalo kusasa weGhana leMozambique, mfisela iMozambique ukuthi iwine. Hayi, ngoba iSouth amateam eSouthern Africa mbona kumele kube le 1 equalifyayo incede iCape Verde sifike khatshana.
Umncintiswano weAFCON 2023 awukakhanyi kuhle ukuthi iliphi iqembu elinganqoba lithathe inkezo. Umanakani Legwa uthi imidlalo le inzima.
Hayi, AFCON so far yaqhuba sibili mnandi. Esengubonile ukukhanya ngani hayi iSenegal yathembisa le Morocco la yathembisa yikho sokungawina khonapho. Kukhaphule kusasa njengoba iMozambique la idlala leGhana bona ngani iMozambique yezathatha
umncintiswano weAFCON 2023 awukakhanyi kuhle ukuthi iliphi iqembu elinganqoba lithathe inkezo. Umanakani Legwa uthi imidlalo le inzima.
Kunzima lapha lokhu yithimu lokho kuthiwa yiCape Verde mbona ngani kuyaphambili lokhuya bengicabangela ukuthi ingxenye iCameroon izake zamazame but ayukhiphu onana noma nje mina ngimthanda ngisithi ngoyemaningi kodwa yeshi hayi amboni iCameroon isayaphambili ingxenye vele izahle iphume yayo kulast 16 ayikwani leya team leya and mbona ngani team ezingane ezinzima ukudla kade singeze West Africa akhanya ngani ngapha ku Southern Africa amboni siphumelela sisiya ngapha
zoku inengi labantu bezimbabwe bazilibazisa ngokubukela imidlalo yeAFCON ungabona kude ngesikhathi umnotho welizwe udonsa nzima ngimele 7 ngikobulawayo egamana mngenza Jesus Bani
siyabakhulu eza Jesus Bani kusasa ke zimi kanje Guinea-Bissau versus Nigeria kuzobuya ke Equatorial Guinea iyabe inqikilana khona ngale le Ivory Coast sobuya ke iMozambique iyajana ke leGhana kuzobuya ke iCape Verde versus Egypt. Sizibona njalo lokuthi abantu bathini nxa sikhangela ku-VOA Ndebele Facebook page. Lingakhohlwa likhasi lenu leli elithakazelayo. Ukhosa Mdlovu uthi South Africa will win 2-1. Lapha ke sikhuluma ngomdlalo phakathi kwe-South Africa leNamibia uthi South Africa izanqoba 2-1. Kuzobuya ke uRyan Mgcini Ndlovu uthi Namibia izanqobela South Africa 2-0. Kuzobuya ke uFarai Musengwa uthi thina sihamba leNamibia ngoba yiyo phela eduzane lathi amaZimbabweans. Kuzobuya ke uPeter Ndlovu angeliyaqinisa ukuthi lo hlobo lo Peter unsuku zonke uPeter Ndlovu ke uthi amazwe langayo izwekazi leAfrika siwafisela inhlanhla omabili. Leni Lance Epiri uthi hayi good luck phela kuNamibia silifisela ke inhlanhla ukuthi linqobe. Kuzobuya ke njalo usinqobile Sibanda ukuthi sibone ngazani ele South Africa izashayezwayo kunjalo singagqibi uhlelo lwethu lwamhlanje ukuthi sikhangele indaba ebesilazo. Ibandla le-Citizens Coalition for Change lithi kuyayangisa ukwenziwa libandla le-ZANU-PF lemithethondaba yeZimbabwe evimbe abe-CCC abafisa ukungena kukhetho lwama-by-elections. Kodwa ibandla le-ZANU-PF lithi imithethondaba ilandela imithetho yelizwe. Lingakhohlwa ukusithumezela i-email ku-email yethu ethi studio7@vonews.com kumbe lisitshale inombolo lithumele imlayelo yenu ku 1-202-465-0318 leyo ke iWhatsApp. Olivalisa ngenjabulo ngumthembo Sithemba uKip Sidube lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.